Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ngayenziwe. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu siku-lockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyeneyo ukuze bakhone ubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaya esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje, abafana amankazana vela kusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavulwa ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje kuhluphayo indaba intuduko lwamanzi nolokuthi akulamanzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesikwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobengula uthi zitholakala nzima iincwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima. Danxa sivelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku-local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela ukuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa inhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe nenjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imaski yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClothard Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.